Odokotela bathi umkhuhlane lo uhlasela njalo ingqondo. Lo olawo abonakale engani uphambene. Izibonakaliso zawo zehlukene kusiya ngokuthi umuntu uhlasele ligciwane lawuphi umhlobo. Udokotela Matthew Siyamthembu, umqondisi wogatsha lukahulumende olwezempilakahle esigabeni seMathebeleland North, ulandisa indlela umkhuhlane lo ohlasela ngayo izitho.
Ngumkhuhlane ohlasela amanzi agombolozele ingqondo lomgogodla spinal cord. Umkhuhlane lo ubangelwa ngamagciwane awumhlobo otshiyetshiyeneyo angaba ngamavirus kumbe olwefangayo.
USiyamthembu uqhubeka uchaza ngezibonakaliso zalo mkhuhlane.
Ubonakala ngokutshaya kwekhanda okungabi ngcono ungaze unathe ama-painkillers. Bengakuthola lokho-ke udokotela wazafuna ukuthatha amanzi ayimhlane oyi-cerebrospinal fluid ukuthi beyihlola.
Umongi umnumzana Mbonisi Dube ugcizelele esithi umzimba uyalimukisa umuntu ngomkhuhlane onjenge-meningitis.
Ama-complications angavela nxa umuntu esethole i-meningitis yikufelwa izindlebe, abe lobunzima umuntu ekuzweni, njalo kuba le-damage ku-brain, ngagcine sesiba nama-seizures, umkhuhlane wokuwa, ebe lokukhohlwa masinya, aluze i-balance, izinso zingafa, and kuma-cases asevie umuntu ugcina esefile.
Isakhamuzi sakobulawayo umnumzana Pride Ndlovu ulesihlobo esabulawa ngumkhuhlane lo.
Besilokhu sikhala ngekhanda, sikhala ngekhanda, sisithi kumbe hayi kuzadlula, simnika wona la ama-pain is, hayi kusiba serious. Kuthe emva kwamalanga ayi-3 ukukhala ngekhanda la kwabe sedlula, sithe sihanyiswe esibhedlela sangikhona kubonakala ukuthi i-meningitis.
Inhlanganiso yamazwe wonke ebona ngezempilakahle, e-World Health Organization, ikhuthaza amazwe ukuthi aqine ekuhlabeni amajekiseni okuvikela umkhuhlane lo, ikakhulu ebantwaneni abasanda kuzalwa. I-WHO ithi kulabantu abafika phose inkulungwane lengxenye i-1325 ababulawa yi-meningitis eZimbabwe ngomnyaka ka-2020. Akwaziwa ukuba umkhuhlane lo sowabulala abantu abangayo kusukela ngaleso sikhathi kusiyafika lo nyaka. Ngimele Studio 7 kobulawayo, ngingubathabile Masuku.